Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 23 zibandlela 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni.
Kukhanya iZANU-PF isiyethukile ngendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi abakadibani lodubo olubhekane labebandla le-CCC.
Mbone ngani lamanye amabandla notifier kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion.
Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zakwele South Africa okwenziwa abukuza.
Kube buhlungu kakhulu futhi nje makuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazophezwa ngokunuka amakhwapha, hayi buhlungu leyo enhlamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni. Sokubotshwe amalunga aleli bandla eHarare ababesenza umhlangano endlini yomunye wabo. Esigabeni seMatabeleland South khona kubikwa kulokwethuselwa kwabantu bemabandla aphikisayo. Sixoxele esikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni lesi umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi, lapha kwelakithi eMatabeleland South umumo wezombusazo awukho mnandi. Abantu kabakhululekanga, abantu bethukile ngendlela ibandla leZANU-PF lele libusayo liziphatha ngayo. Kukhanya iZANU-PF isiyethukile ngendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC Citizens Coalition for Change elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu. iZANU-PF isikhangelane lokulahlekelwa ngumbuso, isizama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ifake ukwethuka ezingqondweni zabantu. Uzakhumbula msakazi udlakela olwenzakala eMatopo, lodlakela olwenzakala eNsiza lapha eMatabeleland South kukhangelwa ama-by-elections. iZANU-PF yazama ngazonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ichaye abantu, ibulale impahla zabantu. Ngakho khonokho sokufake ukwesaba okukhulu, unokwethuka okukhulu ebantwini abaningi abalapha eMatabeleland South. Lakho konke nje msakazi esikuzwayo emaredweni, lemafonini, lakubomabona kude ukuba iZANU-PF endaweni enje isichaye abantu, isilimaze abantu, isibulale abantu ngaphela ngaphi. Khonokho sokufake ukwethuka ebantwini ngendlela yenyesabekayo.
Manje nxa ukhangele lizenelisa yini ukuthi likhankase ikakhulu nxa sikhangela khona lokho okukhulumayo ngomumo okhona ngapha?
Lakhonokho kwenzakalayo ukuba iZANU-PF izama ukuthi ivalele ibandla le-CCC amathuba ukuthi yenze imihlangano, ihlangane labantu bayo. So engingakutsho ukuba ngokufanayo lapha eMatabeleland South abantu abasekela leli bandla le-CCC sebesesaba njalo kabasakhululekanga ukuba benze imihlangano yokukhulisa ibandla layo ngoba iZANU-PF izwakala ibopha abantu, izwakala ichaya abantu endaweni eziningi nje ezijenelizwe. So ngamafitshane engingakutsho ukuba umumo uthensi ngingasebenzisa ibala lesikhiwa umumo uhlasimulisa umzimba, umumo uyethusa abantu kabasakwazi ukuyikho lokungayisikho. Kodwa into emsemgcekeni kuye wonke umuntu othanda ukuthi ananzelele kuba abantu beZimbabwe, abantu balapha eMathembeni South bathi sokwanele, bathi sebefuna inguquko, bathi bafuna uNelson Chamisa abalethele iZimbabwe entsha. Abantu kancane kancane baqhubeka besiyabhalisa ukuvota, belungiselela ukuba lanxa kulobunzima, lanxa kungachiphanga, bavotele inguquko.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla lesisi esigabeni seMathembeleland South. Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi awakadibani lodubo olubhekane labebandla lesisi. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu. Lathi njengamabandla amaningi sesikhampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako, ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana le-CCC. Kodwa akutsho ukuthi lathi asisoze sihlangane lakho phambilini, kodwa hayi, thina siyanotify amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla notifier, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda, kugcine nje kungani sokucreate icommotion. Kodwa hayi, thina be-EFF Zimbabwe, we want to inform abantu ukuthi hayi, kade singakakuboni lokho. Njalo ama-official campaigns akalontshwa, and we believe ukuthi okwakhathesi amaphathi kufuze econtinue notify amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe. Kodwa hayi, ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe making sure ukuthi we ready ourselves for EFF our campaign, so that campaign okuzwayo, and si clear ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo siza wina amanye ama city anganathi athexaxa.
Sesike sezwa abanye be khala ngokuthi bayehluleka ukukhankasa ikakhulu abemandla lesisi ngoba amapholisa ayabavimba. Sike sabona labanye bebotshwa. Lina lithini ngalokho?
Lathi njengamabandla amaningi sesikhampeyina, kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako, ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa. Thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa, kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana le-CCC. Kodwa akutsho ukuthi lathi asisoze sihlangane lakho phambi, kodwa hayi, thina siyanotify amapholisa. Mbone ngani lamanye amabandla anotifya, kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda, kugcine nje kungani sokucreate icommotion. Kodwa hayi, thina be-EFF Zimbabwe, we want to inform abantu ukuthi hayi, kade singakakuboni lokho. Njalo ama-official campaigns akalontshwa, and we believe ukuthi okwakhathesi amaphathi kufuze econtinue notify amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe, kodwa hayi, ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe making sure ukuthi we ready ourselves for EFF campaign, so that campaign okuzwayo, and si clear ukuthi ama-provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu, njalo siza wina amanye ama-city anganathi athexaxa.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Sehlulekile ukukhuluma labezanu PF ngalolu daba, kodwa uhulumende uhlala elandula ukuthi kulokwethuselwa kwabantu lokubotshwa mahlayana kwabasekeli bebandla le-CCC. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zwakwele South Africa ukwenziwa abokuza. Lokhu kulandela ukuhlakanyezwa kwabanye abathiwa bavela eZimbabwe ababonakala emfanekisweni wevideo bexotshwa njengezinja esibhedlela sakwele South Africa ngamalunga enhlanganiso yeOperation Dudula. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Njengabameli bezizalwane zaseZimbabwe lapha eSouth Africa akusiphathanga kahle impela ukuthola ukuthi baxotshwe njengezinja labana abantu bephelekezelelo sisogulayo. Yebo, kungabe kukhona izinkinga ezivelayo mayelana lokungena komuntu phakathi kwelizwe, kodwa ezibhedlela lapha si-expecta ukuthi ubuntu nempilo ithathwe njengento eqhakathekileyo kakhulu. Kube buhlungu kakhulu futhi nje makuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazophezwa ngokunuka amakhwapha. Hayi, buhlungu leyo enhlamba siyayibona nje into nje nokukhulunywa lapha nakuma-social media ukuthi abantu bangaphandle siyanuka. Angazi njalo mhlawumbe bona bajwayele abantu ababenuka, kodwa inhlamba yokuthi umuntu akuthethise ngokunuka ihlunga kakhulu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bengaqhubeki behlukuluzwa kangako abagulayo kona ngapho kwele South Africa?
Okuqakathekileyo okuliqiniso yikuthi kuzomele kulungiswe ilizwe lakithi ukuze sikwazi ukuthi siphindele kwelakithi lapho kodwa ngendlela ephephileyo, kungabe ukuthi siziphepheli impilo yethu yonke. Kodwa ke okwamanje in the immediate term sesiqalile uhlelo sizalwethula kumphakathi mase siqedile ukuxoxisana nama healthcare practitioners angama migrants ikakhulu abavela kweZimbabwe nakwamanye amazwe angama migrants too, spring up ama alternative healthcare facilities and create a network ye healthcare ngabuya ethe a subscription at least even if it's a small fee engaba accessible to ama migrant, ngoba phela mase kunanzelela akuqali manje ukuthi umuntu azithole ehlaselwa esesibhedlela angeke usakuthemba, akusathembakala ngempela nasesibhedlela, ngoba mhlawumbe omunye engakuthethisa kuxotshe acine kwenzela phansi ngezinye indlela. Angisho ukuthi sokwe kwenzakala sikakuzwa, kodwa ke bayethukile abantu abaningi indlela abaphathwa ngakhona, even bayahaladwa khonapho esibhedlela. Okunye na kufuneka nje nathi sisizwe saseZimbabwe izizalwane zeZimbabwe ke sigweme ukuzithola singale komthetho, ngoba ngithe mase ngilandelisisa le ndaba omunye wabathungameli kuJohannesburg Metropolis Department ungithintile impela lapho wangichazisa ukuthi hayi Mkhwananzi, while siyibona nathi leyo nto asiyithandanga, but kunezinto eziningi ezenzakalayo ezenziwa izizwalane zakini. Wabalisa wathi uveli kwangenelwa iklinika yabanjwa inkunzi, and as far as they identified laba bantu bathi ba-identify kungukuthi labo bantu ngabaseZimbabwe. Anginabo ubufakazi bokuthi labo bantu babe ngabaseZimbabwe na, kodwa ke kunempikisha mpela esinamathiselwe laphana emdulwini. Kodwa khona nje ukuthi kutholakala abantu bakithi bezithola bengale komthetho kudalela lona lolo khophe oluzosenza ukuthi sihlale sesizitha ne-host, of which akula sidingo sokuba isitha se-host. So nathi ake abantu bakithi bazame ukugcina umthetho.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. ngumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Ngumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi owayelipholisa owadubula wabulala umholi wamapholisa eWetsa uJason Muvevi usetheswa icala lokubulala omunye njalo umuntu nyakenye. Amapholisa abikwa echayisane lobufakazi bokuthi uMuvevi wabulala umuntu wesine othiwa nguNyarai Round ngolwezi nyakenye eDomboshawa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende usecatshe amatitshala azinkulungwane ezifika phose ezilitshumi 8,382 ukwengezelela inani lalabo abavele bekhona ukuze kube lemfundo elohlonzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nami nikama ngutapiwa moyo ngiseplan to manage umsebenzi. Lapha engingakutsho ebengifuna ukunika omunye wethu ovalelweyo uJob Scala. Ngamazwi okumqinisa ukuthi loba ephakathi, we didn't abandon him. Asemkhohlwayo siyazama ngendlela zonke lati naye umkhokheli wethu umzane nesemhlanisi akamkhohlwa. Ngiyazi akhona ama-hypocrite abangazama ukumfida information e-wrong bethi lokhu lalokhu kushanisa sekukhohliwe kushanisa njani njani. I can see many comments koko social media like I can see many comments many with a false rumors support rumors. So the thing that I want to advise and encourage him is that engalose hope. Let him don't lose hope. We are with him. We are together. Scarce said to us, he will be freed soon after these elections. The new government is coming. The new government is coming. Let him not lose hope. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage ama leaders. However, Lisa, if Kala and I am not a person, Chamisa, Kulante Lotenda, BT, Laius Kala, Micholabani, Kuba Banga Luzio, Jalo Food, Banga Kaba, Nibonavo, just because Scatel said to his Kangelegi, Tembebona, let them work together, agree together, have one opinion. Let them not divide, let them not separate, let them not fight for his school.
Linjani bakini bantu bakithi, mthwakazi omuhle. Kuma council kwaphana kuma mayor wathi akuvotele iMRP. Uvotele iMRP sikhuphe nidubo lozen ndona okunye lokuselingabona odilenze kanjani. But ma councilini hayi. Kwaphana kumele sizibonele sizenzele sizibambele mathupha. Nto lezo libe kuhlala kubhizi kuvotelwa abantu besitshoneni lokhu hayi it's a waste of time. Then izi lapho kodwa kanti yona izana ezinhlanganiso zamanye ama osadikwa kwathi bathulela izana ibopha abantu yenzana izenzela intando. But why bethula nje bathula nje I know man. Why bethula kumoshakala bathulela akula umuntu olokuza umkhuza. Phela abantu labo sebefuna nokukhuzwa laba amaxegula the yasemoja kakhona izana imoja kakhulu ke manje. Ukuthi bafuna ukukhuza ukuthi ukukhuza ukuthi akakho kodwa lenzani into lenza. No man. Ayo utapaza abantu babenza ngakhona movement. Wenze lokhu uyaboshwa, wenze lokhu uyaboshwa. Alelize no man. Wayiphatha abantu kanje yazi cina songa sikho right man. Uthi umuntu oma opposition le balandelela ama opposition wayelisti bona bazenzela bona wonke abakufunayo kodwa ama opposition kumele babophe bahlukumeze. No man, no man. Hayi ngapha emadebhelele into migezi mezivotele ne-MRP, ma-councilor, ma-mayor. hlukane nokuvotela labantu laba bahlumeza angeke kube noshintshe uma siloke sivotela amashonana angeke ushintshe lutho
salibonani basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela labalaleli mbingelele kakhulu ama-supporters e-CCC siyabezwa abantu be-MRP bathi bona uChamisa angeke alibusiliswe abantu bejoyine i-MRP lami umbuzo wami uthi umqondisi uzoliquma yini ilizwe uzoliquma ngani ngabapha abantu ngoba bona phela into okumele bebeyaziyo ukuthi thina sobantwana abancane singathi sithwele nzima eZimbabwe siredwa ngabantu abase-South Africa besitshele ngokuqumelizwe bona bazaze bezifele bengazange beliqume ubuhle uChamisa ulayo i-chance yokubusa ilizwe leZimbabwe ngobuhleze uyinayikho libona le zeki yenza okokungezelela ama-constituency ngoba iyakwazi vele ukuthi i-friend fair election uChamisa uyalithatha ilizwe bona kabala chance ivini yokuqumelizwe ngoba kathe sikunje bakhuluma kube nge-CCC ayengakazi kuse ngoba balomhawu ukuthi namandebela ngikhona vele kasikulalela abakutsho ngoba sidlali phela thina thona sirojwa ngabantu abahlezi egoli abasuthayo bebe besitshela ngokuqumelizwe nxa befuna ukubona ukuthi uChamisa ule chance uChamisa uthandwa ngabantu umqondisi ngakasabanga uChamisa ukungena kukhethu bebezabona ukuthi uChamisa bezabhotelwa ngabantu abaningi kakhulu emathabeleni udlula umqondisi okwedlula kathesi ukhethe esilulandayo lolo i-MRP vele as long as sisikhona vele akula council abazamthola kumbe u-MP vele abantu abaningi bavotela ama-MP lama-council akaChamisa whether bayafuna kumbe kabafuni lokho kumele behlale bekwazi
studio 7 vuka njani okhuluma ngodawu 263 lapha egoli okunye engizacela uPaula ngakho ngicela uPaula ngakho namhlanje ukuthi ndlela ngizobantu bekhala ngokuthi waye abantu be-CCC bengaviseli uma betshaya inkinga okweze bengaviseli bengazezanu zile backup i-backup yakhona ngamapholisa labo polinyathi bakhona labana bayakwazi ukuthi thina sisebenza ezi-backup yabantu bezanu abatshaya abantu that's why ubona manje abantu ababulala abantu abatshaya abantu ematopo nabatshaya abantu ebhinga ngaphi ngaphi zonke lezi ndawo zokwensiza akubotshwaka ivinlo yedwa umuntu kodwa batshaya kwaphelela lapho so inkinga ekhona manje le nto le isazoqhubeka ngoba abantu be-CCC bengazama ukuthi bayabisele i-backup bonaba abantu bezanu amapolisa lalawa sengawezalo avuka ngolaka ashabo phone bavalele bonke that's why ubona manje abantu bavalele ngoba umuntu ezalo usumbona esejele manje akuna vinyo iwani so inkinga esesilawa manje ukuthi sesi umbuso su iZANPF isiyayijeke amapolisa asengawayo asasebenzela abantu so abantu bezibavumele bekuboni lokho bahamba bevota ngobuningi bazama ukuthi sikulwise lo mbuso lo sibusa ngobugebenga isigebenga lezi sezibusa manje yabona
Studio 7. Yeah, hayi, uyazi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu kulabantu abase bazithatha bazenza bona ngani bangonkulunkulu. Engathi ngani abantu sebekhonza bona, enkakhulu umnankagawu lapho. Umnankagawu uzaqhumiza izinsuku zabantu be-MRP. Awusonkulunkulu wena mnankagawu, awusonkulunkulu ngijola kancane. Unkulunkulu nguye oquma izinsuku zabantu. Wena nje wabulala abantu bakithi nge-Gugurawn, usuzozitshela ukuthi wena usuzokuquma izinsuku zabantu be-MRP ungubani wena? Ungubani? Ulegunya liphi lokuthi ungaqoma izinsuku zabantu? Usukungafa wena, usungafa wena wena mnankagawu. Abantu be-MRP besale bethatha ilizwe lawo, bese wena usufile. Uloku uzitshela ukuthi usaqoma izinsuku zabo. Hayi, bawacela usihloniphe bani. Ba ukuthi wena ulenjongo lakubantu be-MRP lekwiri, khuluma ngathi usaphila. Khuluma ngathi usaphila ukuthi yini into oyibangisa abantu be-MRP leleni wena mnankagawu wena. Ngoba since 1980 abantu bakithi mathebeni ba uyabazonda. Bala msebenzi ngenxa yakho ufuqele umgaba into nezimbi nguwe futhi okubulawa kwabantu bakithi wena mnankagawu wena kanti vele ufuna nebantu bakithi mnankagawu into ongasitshela yona nje iyi-1 nje ukuthi yini abantu abakubone nayo abantu bakithi hayi bakuthi wena sebethe bafuna ukuphuma eZimbabwe kwakumele ubabize uhlale lawo phansi ukuthi madoda selifuna ukuphuma eZimbabwe sizathobani ungathembisi ukubulala sonkulunkulu wena awusabeki futhi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika kulabantu abalichumi abadutshulwe bafa kwenye indawo ephatheke ngezomgido esigabeni seCalifornia. Umsolo ungumhlobo wesiChina ubikwa engene e-Star Dance Studio wahaza inhlamvu ezibulele abalichumi kwalimala abanye njalo abalichumi. umuntu lo uthe eqeda lapho waya kwenye njalo indawo yezomgido iMonterey Dance Studio lapho alwisane khona labantu makhaza bamthathela umbhobho wabaleka wayazivalela emoteni yakhe lapho atholakale esefile ngemva kokuzidubula. Amapholisa athi awakatholi isizathu sokuthi kuyini okubangele ukuthi umuntu lo ongakaqanjwa igama enze lesi sihluku. Ukuhlaziya lesi sehlakalo sixoxele sizalane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Kanti kuleli lizwe into le yokuthi abantu bengaphilanga kahle lapha ekhanda kumbe engqondweni okuthiwa i-mental disease kukhanya into enkulu. Ngiyangikhulume lapha lomunye umfowethu uMlingo lapha e-North Carolina. Lathi esafika lapha siyasibone abanye abakithi bethi sebelapha sebengani elizweni okugcwela imisebenzi lana ubona umuntu esehluleka ukuthi asukume ukuthi azivusele ukuthi enze ulutho. Ukusubona ukuthi nokulinto lapha engqondweni. Lapha eMelika nxa ingane le ulesikweletho lomuntu inganika lizwanani impopo mningi endila labo abangani they are grieved basuka bese bethatha impopo bese bephombuka yadubula. Khona nje okuyabe kutshengisela i-mental state ukuba ungazubone usucina umngcele wona lo usuweqa kodwa ususiyathatha impilo zabantu ubona ungaselandaba kusho ukuthi ayekhanda kulezinto eziyabe sezingaserayi. Khona nje isibindi sakhona unless uma uyi-trained soldier but la i-trained soldier angithi ayiphunga ukungena nje ebantwini. So no, into ye-mental disease into sibili ekhona lapho.
Bakhona abathi okuningi okubangela lokhu kwenziwa ukuthi bona labo ababe bephatheka kudlakela lolu ngabantu ababe bengani abaphilanga kuhle engqondweni lapho. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Imbangela iyodlakela kanti asoze wazi elizweni leli elingaka eligcwele okungalalwayo ogcwele lempopo yakhona ende abantu baningi kodwa amanye ama states ikakhulu ama red states yikho akusebenzisa. That's why the amaningi are rushing to pass ama gun laws njengathi thina lapha eIndiana you don't need a permit anymore ukuthi uthwale umpopo lokufihlile lokuzithwalele hatshi akuselamthetho okwalisayo khonoko. And sike saba lo muntu ozama ukudubula abantu ngale mall khona apha e-Indiana bekuse-New Zealand. Omunye undoda la obethwele wahlwa umthatha undoda lana wamdubula. Yikho abakusebenzisa ukuthi relax ama-gun laws whereas abanye bathi they must be made more strict. Asazi ukuba imbangela ingabe iyini. Abanye bathi yibuningi bempopo yona iminingi sibili kodwa okuningi ngabantu nje ukuthi angazuthi umuntu yabe usekutheni.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseIndiana. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lanxa ukhetho soludumela emansumpeni. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa kwabavela kwamanye amazwe ezibhedlela zakwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Igama lami ngu-Chris Gande.